Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Alifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 23 lwezi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 loyedwa oyemasingo kwabanjwa abafika phose amachumi amahlanu igcikwane le coronavirus izolo.
Okwenzakale ukuthi lockdown ithe iphela kumbe abantu bevunyela ukuthi baphume ezindlini, abantu basebephuma bagcwala ezibhedlela ngenxa yokuthi bebehlezi isikhathi esiningi begula besezindlini bengatholi uncedo.
Abachayeli labagada amabhasi bakhala ngokukhwezwa kwemali esizabhadalwa entubeni zomgwaqo ama-toll gates esikhuphuke ngokuphindwe phose kathathu.
Into ehluphayo ikuthi mahlabe zulu ama-departments wonke akahulumende lezisebenzi zabo ababhadali imota zabo zilama tempo ukuthi zidlula mahlayana nje zizihambela.
Kambe uhlelo olutsha olukahulumende lokuvuselela umnotho welizwe oluthiwa i-National Development Strategy 1 luzavuselela umnotho elizwe na?
Kuvame ukuthi inhlelo ezinjengalezi ziyabuya uhulumende engakhulumanga labantu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we COVID-19 loyedwa oyemasingo kwabanjwa abafika phose amachumi amahlanu igcikwane le coronavirus izolo. Inani labatholakale belegcikwane leli ngabesigaba seMathebeleland North okulamachumi phose amathathu 28, kulandele kobulawayo okulabalichumi lanye 11, emaswingo kulabathathu loyedwa owemanikaland. Asebebulewe ngumkhuhlane we COVID-19 sebefika phose amakhulu amabili lamachumi afika phose isikhombisa 268. Abagula umkhuhlane we COVID-19 elizweni bangamakhulu ayisikhombisa lambili 702. Kunjalo nje isimo ezibhedlela zikahulumende sibikwa silokhu sisibi ngenxa yokusilela kwabodokotela lokungavumelani kwabo lomkhathi ngeholo kanye lendlela okumele basebenze ngayo ngesikhathi inani labafuna ukwelatshwa kulezi ndawo lisanda. Usithandekile Mhlanga Studio 7 oxoxe lodokotela Rogers Magigo osebenza ezibhedlela zikahulumende ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umumo wesibhedlela ungani awukabi muhle sibili, awukabi muhle. Okwenzakale ukuthi lockdown ithe iphela kumbe abantu bevunyela ukuthi baphume ezindlini, abantu basebephuma bagcwala ezibhedlela ngenxa yokuthi bebehlezi isikhathi esiningi begula besezindlini bengatholi uncedo. Ngakho uyathola ukuthi ezibhedlela abantu abagulayo bagcwele. Kodwa ngenxa yokuthi ama-government workers onesi lamadokotela babesebenza njani esikubiza sithi ngama-flex hours, bekungakafiki esikhathini sokuthi uzathola kugcwele omongikazi labodokotela behambelana labantu abaningi ababuya esibhedlela. Ngakho kuyashota kumbe kuyasilela. Uhulumende kathesi uyalwisa ukuthi ezame ukuthi amise lawa ma-flex hours abantu babuye emsebenzini every day lapho abakhangelelwe khona, kumbe lapho abakhangelelwe khona besebenza ama-hours okumele bawasebenze. Yikho sibili uhulumende asakuzama. Kungani awukafiki kodwa lapho kumele kube khona? Kusalingxaki ngoba abanye ungakhangela izisebenzi zikahulumende sisabe sikhala ukuthi singabuya every day, kusho ukuthi iholo langkhona lizaphelela ku-transport lokudla emsebenzini kusiya kusiya njalo. So mbona ngani uhulumende usazama ukuthi awu-address? Kungaba yinto enhle sibili into le inga-addresswa ukuthi laba bathole indleko ezifaneleyo ezibayenelisa ukuthi babuye emsebenzini, njalo kube kuhle ukuthi base bebuya bezincedisa abagulayo.
Odokotela la manesi babe khona nangokuthi abatholi impahla ezeneleyo zokusebenzisa ezibhedlela zikahulumende. Njalo le mithi ezibhedlela ikhona yini? Sesikhangela leminye imikhuhlane ngaso COVID-19.
I-PPE ukutholakala kwayo kwangani kuba ngcono kodwa okweneli. Ilokhu isafunakala sibili ngendlela enkulu, kodwa mbona ngani kwaba lama donations leyinye izimpahla ezinjalo ezangena ezibhedlela ezinkulu. Ngakho kungcono kathesi, kodwa kayisikho sibili okumele kube khona. Eminye imithi, amaphilisi lemithi yokwelapha, mbona ngani sisathwele nzima kuzamela ukuthi kusetshenzwe sibili ukuthi izinto zitholakale esibhedlela, ngoba asila okuningi. Ngithemba ngathi nxa umumo welizwe usibangcono umeconomy, kungayenza kukhangelwa sibili ukuthi indaba yona leyo ilungiseke, ngoba kukhona ma esiwathi ngama avoidable deaths amaningi, deaths that we could have avoided. Abantu abafileyo okwakumele ukuthi ngakuthiwa bancediseka abaningi kukhona lapha ku-lockdown, kwehlula ngenxa yokuthi into zokusebenzisa isikhathi eziningi zabe zingekho. So ngikhangelela ukuthi nxa umumo usibangcono lezibhedlela zethu zitholi usekelo from Ministry of Health, into zethu zizabe zisibangcono kakhulu.
Lo ngudokotela Rogers Magigo, ingcwethi kwezempilakahle osebenza ezibhedlela zikahulumende, ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Abachayeli labagada amabhasi bakhala ngokukhwezwa kwemali esizabhadalwa entubeni zomgwaqo ama-toll gates esikhuphuke ngokuphindiweyo phose kathathu. Imota ezincane sezihlawula $120 isuka ku-$45, kuthi amabhasi asezabhadala $240 khona kade ebhadala $80. Ibandla le-MDC Alliance lithi lokhu kutshengisa ukunganakekeli uZulu mathupha okwenziwa nguhulumende, ngoba izimota zakhe kunye lezebandla lezanu-PF azibhadaliswa kuma-toll gates. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sebebhadaliswa kungani bayakhawuliswa ukuthi bahambelane nezimota, kanti amazwe aphucukileyo ahambisa izimota hatshi izileyi lezinqola. Amabhasi asebhadalisa over $500 i-toll gate eyodwa. Kambi ungaye Harare kulama kuBulawayo, suka kuBulawayo kulama 5 toll gates chenzi kuyabhadala $2,500. Ibhasi eliyemthari liyabhadala $5,000 i-one trip. Yikho ke ama-passengers abhadaliswe malini. Into ehluphayo ikuthi mahlabe zulu ama departments wonke akahulumende lezisebenzi zabo they are exempted ukubhadala, kutshengisa ababhadali imota zabo zilama stempu okuthi zidlula mahlayana nje zizihambela. Lezinye imota zezanu-PF zihamba mahhala emgwaqweni azibhadali, izinduna lazo azibhadali. Uzabona ukuthi uhulumende njengoba enguye olama departments amaningi, nguye olezimoto eziningi, nguye olezisebenzi eziningi, uma zingabhadali kutshengisani khonoko? Yikho ke abantu ababhadalayo ngabantu abampofu, the poor are paying for the rich. Lokho ngithi abantu abampofu abayanga yibo ababhadalela abanothileyo. Yikho ke mahlabe zulu into njengale singaphonguyekela silalise inkophe, sibona ngani sizagcina sicwila sicwila enzikini lapho esaphinda singasoze siphinde sivuke khona.
Manje umumo mubi okunganani?
Namhlanje entabazinduna toll gate sifumane imota ezinkulu ama-haulage 15, amabhasi 12, izimoto ezincinyane 30 zimile. Abantu besithi abalamali ukuthi bedlule, abanye besiya ngapha eGwelu, abanye besiya kuBulawayo. Abantu abaningi basuke sebephume emabhasini sebeswele ukuthi kuzakuthini ngoba labanikazi bemabhasi ede besithi abakwazi ukuthi kulomthetho omutsha bahluphekile abantu benkosi sibone lesi le labanye ibhasi eschool bus David Memorial Secondary School layo iphakile sebeswele ukuthi bazadlula njani kunokuyana ukuma abantu isikhathi esiningi bengahambi kungalamoya ebhasini kwenza ukuthi abantu bethelelane ukufa kwe-coronavirus ngoba abantu baphongumiswa nje abantu bekhonone abanye basuke sebemisa amanye ama-lift labantu baba ama-lift sebefuna izimali eziningi ukuthi laba abade bebancedisile babhadala imali eziningi kubuhlungu ngoba abantu abasuke embembesi besiye edrobheni ethi bephadala $2 khathesi abantu bezimota sebefuna $5 yusa.
Umnumzana Felix Magalela Mafazibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Kambe uhlelo olutsha olukahulumende olokuvuselela umnotho welizwe olithiwa iNational Development Strategy 1 luzavuselela umnotho welizwe na? Umongameli Emerson Mnangagwa ngeviki edluleyo uphawule uhlelo lolu esithi luzasungula imisebenzi ezinkulungwane lezinkulungwane njalo uvuselele inotho yelizwe. Lolu hlelo lukhangelelwe ukuqala ngozibandlela luze luyephela ngomnyaka ka-2025 ngemva kokhetho lomnyaka ka-2023. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera yena othi lolu hlelo luzafana nje lezinye inhlelo zikahulumende ezike zasetshenziswa ngesikhathi esedluleyo kodwa zingaphumeleli.
Ngokukhuluma kwabo bathi bona uhlelo lolu luza balulandela olwe transitional stabilization program. Nxa usakhumbula uza bakwazi ukuthi ngo-2018 bebelohlelo olwe transition stabilization program. Babe sithi bona bafuna ukuthi bastabilize economy. So kathesi sebele national development strategy eza sebenza over 5 years. Kukhanya njengani sebe sithi bona isikhathi se-transitional stabilization program sesiphelile. So kumele bavuselele i-economy ngokwayo ngoba sebe istabilizile. So ngokubona kwabo bathi bona uhlelo lolu luzanceda ukuthi i-economy ivuke ngamandla, kwehliswe i-inflation njalo ukuthi kube le misebenzi eminingi kakhulu edlula inkulungwane ezingi ngamakhulu ayisikhombisa 760,000 imisebenzi abalethembele ukuthi izaba khona nge-development strategy yabo le.
Siyabona ukubana uhulumende useke wethula inhlelo zokuzama ukuvuselela umnotho ezikhanya zingaphumelelanga. Ngokubona kwakho kuyini kahle kahle kumele kwenziwe nguhulumende ukuvuselela umnotho welizwe?
Kuvame ukuthi inhlelo ezinjengalezi ziyabuya uhulumende engakhulumanga labantu. So ngibona njengani kumele uhulumende engezelele ama-consultations ukuze abantu bakhulume abakufunayo uhulumende ayehlela abuye lama-documents anjengalawo. Ngokubona kwami ama-documents yiwo aqala abuya first bese zama ukuchasisa ukuthi ama-documents angikhona ahamba njalo. Kodwa ngibona njengani it should be the other way around ukuthi abantu kumele bakhulunywe labo ama-documents engakalungiswa ukuze uhulumende abekwazi ukuthi abantu bafunani. Okwesibili ngibona njengani uhulumende kumele akhulume iqiniso ngoba angibone kwenzakala ukuthi ungaba le misebenzi engangenkulungwane ezingamakhulu ayesikhombisa kuminyaka emhlanu elandelayo. So uhulumende ma engakhuluma iqiniso kuzaba ludubo ngoba i-development strategy le nge 5 years kumele sibe njalo lama documents ale minyaka eminingi ukuze i-vision elizwe siyibone ngoba ukwenza ama documents sikhangela ama elections angibone ukusinceda thina njengelizwe.
umnumzana Masimba kutshela ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lithi kusukela namuhla uhulumende uzaqala ukuthathela abantu amapulazi angalinywayo. Uphiwe abawalindeleyo. Umphathintambo wezokulima umnumzana Anxious Masuka wethulela imbiko embuthanweni wokuphawula uhlelo lwesiphala senkosi ezishabane ngomgqibelo. Iphephandaba lobulembu le-internet lenewzimbabwe.com lithi izakhamizi zesigaba seManicaland zesabela ukuhlaselwa ngabahlamuki bakule Mozambique abesimoslem abedlulisa amalawulo abeqembu le-ISIS ababikwa bebulala izakhamizi zakwele Mozambique mahlayana. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Bonani sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo. Mina ngilombuzo bantu be Studio 7 lana ukuthi kanti imali ivula ama message wethu lawa awabantu abasupporta iZanu PF aliwavuli yini kumbe kaliwabali lati sizwe ukuthi kona bakhona abantu abasupporta iZanu PF. Ngoba mina selokhu ngangena ku Studio 7 angikaze ngizwe umuntu oyedwa ethi phambili ngeZanu PF. Ngizwa abantu bekhala nje umhlaba wonke abantu bekhala izililo yonke indawo akula kuthi kuphi. Mina angazi ukuthi kanti bavotela ngoba bavotela ngobani, abantu abavotela ngobani, ngoba angikaze ngizwe nje umuntu oyedoktor ethi phambili ngezani kwenu. Izanti bekhala nje izililo kuphela indawo yonke and bakhala iqiniso ngezinto abaphila nazo empilweni. Sibheke ukhetho lwe-America kube nga uTrump uziphumele nje ngokuthula. Kanti manje maye esalela embusweni ukuthi omnankagwa benzeni, omnankagwa befundile. Ngoba laba badinga ukufundiswa lapho. IZANU PF abantu bonke badinga ukufundiswa, bafuna isikolo bonke bebekwazi ukuthi uma kuthiwa uvotelwe ngabantu kutshoni, bebekwazi ukuthi abantu baphathwa kanjani, bebekwazi ukuthi kona uma kuthiwa ngupresident kutshoni noto kwabo lokho. Badinge kampela ukuthi bahanjiswe isikolo bonke labo. Akula nto abayaziyo lutho ukuhlukumeza nje abantu kuphela. Phela iZANU PF ngeqiniswe imbi embusweni iphila kunokubula abantu lokuhlukumeza abantu lokubotshwa kwabantu kwabantu abahlale kutshesu kuzulu
khonapho ku Studio 7 linjani hayi sina siziphilele sibili izulu alini ngaphe Atherston alini sise Atherston laphe Flaphus izulu alini yebo alini izulu empilo ke samvothelayo asimboni usiphea sithole asimboni akazele ugqobe la wasithembisa izigojo nokansela wakhe asikaze sibabone losabacina ngo-May 2018 bezokampena abakabuya silamanzi Atherston lapha silamanzi bakithi lapha elikhona khona bosipeya buyalizogebha izigojo zeni lasithembisa zona umalaki balaki la esamkhipha ngenxa yakhona okho izithembiso eziphele emoyeni elokhu esikhombisa ngento eyodwa uthiwa amanzi Atherston.
Studio 7 sanibona abengicela ukuphawula laphana kuchamisa laphana ukuthi kanti laphana uchamisa befuna ukwenzani ngoba sekubonakala manje ukuthi vele into abakade ifuna ukuyenza ayibonakali into abakade ifuna ukuyenza. Yena wabaleke eqenjini le-MDCT ngoba efuna isikhundla sokuba yi-president. Akabuye MDCT kona lana ama-structures azoba yi-secretary general manager. Vele uJamisa akekho esikhundleni sokuba yi-president. Yena ungale phansi ngale ku-secretary general manager. Manje yena manje usebona ukuthi angeka khona ukuya phezulu ekubeni yi-president. That is why wavula iqembu. Nanti iqembu lakho naselimehlula. Selimahlula uJamisa athi nasihamba nomakhuphe ndoda sikukhangele.
Balaleli abahle be-Studio 7 nabasakazi be-Studio 7 nangu-Spanda ngizalwa khonapha eMangwe. kathesi ngilapha eJoburg bakithi ngibalokudana kakhulu kunanzelela ukuthi abantu bakithi abesindebeleni sisuke sibe yithi esisetshenziswa kakhulu ekudivideni opposition siyanazelela kathesi i-NDCT bagcwele abakithi abasetshenziswayo kunalabo njengabokhalipani phukeni labo den moyo labo tokozani khuphe vele yiwo osungani ngumsebenzi abawukhangeleyo ngifisa ukuthi ngitsho ukuthi tokozani lomonzora lokomiti ngama-ZANU PF studies yizinto zezanu lezo vele abasoze abasibe bantu kuthiwa kumbe i-political party izisebenzi zezanu zinjongo yazo ikudivide ukuphambanisa i-genuine opposition NDC Alliance. Singavumeli ukuthi siyehlukaniswe ngemihlobo futhi kwesinye isikhathi sisuke sicine ekwehlukaniseni ngemihlobo kuthiwa abanye besithi kulamaNdebele kulamaShona kuliphathi zamaShona kulezamaNdebele singahamba ngale ndlela ngeke sikwanise ukuthi siyisuse ZANU PF esikhundleni ngoba sifana nabantu abashiye inyamazana abasayiqotha singakayibambi sibeqalisa ukuthi nizathatha imilenze mina nizathatha lokhu ingakabanjwa ungazibona usuqalisa ukufuna ukushiya umkhono umlenze inyamazana ingakabanjwa vele injongo yakho ngifuna ukuthi inyamazana leyo ingabanjwa azinazeleleni iZANU PF yena ama-policies amabi ayikhona ukuthi amashona wonke ama-policies amabi ayikhona ukuthi singathi amaNdebele amaNdebele kumbe njani amashona kumbe njani ama-policies ezanu yiwo asehlukanisayo sikhiphele izanu esikhundleni konke loko kuyinto okothabrizing vele kwakuya lezanu ngesikhathi bebulala utomogara yizo isikhathi beqala ukuthi baqinise indoku ze-tribalism isebenzi i-tribalistic card isebenzisa ithi i-divide and rule izanu kuyese kunanzelele lokho engingakutsho nje ukuthi utokozani khuphe labanye bakhe kugrawund bakhohle shemu vele angibe sirobe bazathola bona abazabe bebhadalwa bethengwa kodwa abantu abasapota ngengqondo kugrawund abasoze bathole lutho bazahlala nje behawula abasoze futhi bazuze abantu abangaka abasoze bayithole yona isithe eyodwa loba ngaphi bazaze beyizifela nje beyizitudi zezanu abashiyana lathi thina abantu be-MDC alliance.
Amazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Amagqwetha kamongameli Donald Trump abikwa eqhubeka esethula emthethwandaba izicelo zokumisa ukugqitshwa kokubala kwamavoti ezigabeni ezimbalwa. Esigabeni seGeorgia kwabalwa kutsha kwatholakala umnumzana Joe Biden elokhu ekhokhela lanxa kwaba lomehluko omncane kulakuqala. Kodwa amagqwetha kaTrump athi akubalwe njalo okwesithathu. Lokhu sokumise inhlelo zokuqhubela uBiden intambo zombuso. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mina ngibona ngathi ukubalwa kwamavoti aweGeorgia kuyimfanelo ngoba ukhona obephakathi kwalolu khetho ongasuthisekanga ngendlela amavoti abe impumela ibingayo. Njalo ukuthi babale batholakele kulamanye amavoti angabalwanga. Angingazi ukuthi nani lalawa amavoti lingakanani ukuthi lingatshintsha impumela yokhetho na. Kodwa kukhanya kungatshintsha ngalutho impumela yokhetho. Njalo ngingazi ukuthi amavoti la utholakala kwawo sizakuthi atholakale efihliwe ngumuntu obele njongo kumbe kube liphutha nje elenzakalayo nxa abantu besebenza izandla zibazi iziningi. Mina ngikuchoza ukuthi ngedemocracy yeAmerica ukuthi ezinye izinto iAmerica ezibona izo zona ukuthi bayazitshela. So bazitshela ukuthi bayidemocracy and babe lokhu bephinda. Kodwa bekhohle ukuthi bona bale mpumela eyendlela abenza ngayo izinto. Khona lokhu ukuthi bancindezele ivoti zabanye. Babencindezele ivoti zabantu abamnyama. Nalamhlanje ukuthi ubona belokhu bephindaphinda ukuthi bafuna ukubala eGeorgia, bafuna ukubala eDetroit, bafuna ukubala ePhiladelphia. Yikuzama ukuthi engxenye bangancindezela ivoti yomuntu omnyama. Kungani bengafuni ukubala ezindaweni lapho Trump angawinanga khona okulamavoti, okulabelungu abaningi. Ngakhangela iPhiladelphia lidorobha elihlala abantu abamnyama abaningi. ukhangela iDetroit lidorobheni labantu abamnyama abaningi kwedlule indawo elabantu abamnyama abaningi. Ukhangela eGeorgia indawo efana nayo lokuthi imisebenzi yona le abantu abakhangela ukuvota labavotisayo endaweni eziningi iphethwe ngabantu abamnyama. Isolo yakhona yona leyo abalayo lokuthi bethi bayidemokrasi bakhohle ukuthi bavele bona bale history yeslavery. Le ndaba yokuthi bona bavele bayawazi ukuncindezela omunye umuntu.
Sifundo bani singasithola ikakhulu nxa sikhangela ukubana kukhona lapho kuthiwa sekubalwa kakutsha?
Isifundo singasithola lapha ekhethweni lolu lwakathesi, mina ngibona ngendlela ezibalulekileyo ezichiyeneyo ukuthi esikufundileyo ukuthi bakhona abantu abayalela embusweni emazweni wonke. Sikujayele bona bakujayele ukuthi buyinto yase-Afrika kumbe bakufake njengokuthi indawo kuzindawo Eastern Africa okule socialism okulani. Kodwa e-America baze bakubona ukuthi bamtholile umuntu ongafuni ukuphuma embusweni. Okwenza ukuthi kube kuloko kubalwa kubiselwe emuva kubalwa yikuthi umuntu odliwoyo kafuna ukuvuma. Njalo okwenza ukuthi abantu bavume ukuthi kubalwe yikuthi yona le indaba yokuthi lilizwe likhululekile, omunye lomunye ulama-rights akhe ukuthi angacela ukuthi kubalwe nxa ile mali. Angiboni mina ukuthi kuyinto entsha ukuthi ubalwa amavoti ayabalwa wonke amazwe, amavoti ayaphinda abalwe. Kwenzakala ekhethweni leKenya ukuthi amavoti akaphinda wabalwa. Ngaphandle ngingazi kithi siye sazama eZimbabwe ukuthi siphinde ukubala but wasehlula. Kodwa ukubala kwamavoti kuyinto ejayelekileyo, into okumele ukuthi ikhuthazwe nxa kulomunye olensolo ukuthi amavoti abalwe, kungancindezelwa kokuphela ukuthi hayi sesiwinile kasifuna ukuthi sibale sibuyele emuva. Ukubala kuyinto okumele ikhuthazwe kakhulu ukuthi kutshengise ukuthi ukhetho luphumelele njalo lukhetho obungela udlwangudlwangu, lukhetho olungafihli lutho. Xa ungafihli lutho uzavuma ukuthi ubalwe. Awuboni ke uTrump uzababalisa kuze kufike mhla ka-20 uBiden eza yingena embusweni lokuyobalisa?
UNkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe isihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma le Studio 7 ecingweni esedolobheni leSeattle eWashington State.
Now this one called AIDS. And this disease can't be cured. You hear that? Man, you catch AIDS. Man, you catch AIDS. Man, you catch AIDS. You will shorten your days. Man, you catch AIDS. Man, you catch AIDS. Man, you catch AIDS. You will shorten your days. Love is a serious thing, not take it for fun. When you meet a girl, use a condom. Because this disease is going around. And this disease is putting us down. No exchange, no refund. Once you catch AIDS, your life is done. And if you catch AIDS and I look cure for, let me tell you something, don't go a doctor. Cause doctor himself, I look a cure for. So man, you catch AIDS, man, you catch AIDS, man, you catch AIDS, you will shorten your days. Man, you catch AIDS, man, you catch AIDS, man, you catch AIDS, you will shorten your days. Remember one time he used to run down woman, and through the AIDS business I get out of hand. Right, you know me, I feel sick to one woman. Just ask Rosie, she are the only one. I want everybody to understand. And I'm talking to the younger generation. You know the AIDS disease coming like a time bomb. This disease don't love no one. So man, you catch AIDS. Man, you catch AIDS. Man, you catch AIDS. You will shorten your days. Man, you catch AIDS. Man, you catch AIDS. Man, you catch AIDS. You will shorten your days. Cause they gonna riot to a maximum. And the herpes to a maximum. And the syphilis to a maximum. And the VD to a maximum. But the AIDS disease, we no want none. Man, you catch AIDS. Man, you catch AIDS. Man, you catch AIDS. You will shorten your days.
Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Kulababili abakobulawayo ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 lo yedwa owemaswingo izolo. Abachayeli labagada amabhasi bakhala ngokukhwezwa kwemali esizabhadalwa entubeni zomgwaqo ama-toll gates esikhuphuke ngokuphindwe phose kathathu. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.